So we see card descend about VOA in the belly.
Nakwesekuseni Mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungami Linkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo.
Ukhula Thakurei ubemele appear before the portfolio eyayi ichutshiswa ngu-Vice President Biti e-Parliament of Zimbabwe.
Ele Bilitane selethe seusomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Kulakwa Setagwirei izijeziso zenotho.
Aluba izanu ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe asiphile sosicoco ngabamphile bebelesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho.
Imoli kamnumzana Sokwa kubandlofu isola ibandla lezanu PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abezempilakahle bathi kufunyanwe njalo abazinkulungwane ezedlula ezimbili 2301 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane phose ezintathu 2870. Asebetholakele belo mkhuhlane lo bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amatshumi ayisishiyagalolunye 93421. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 59,872. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,757. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-1,352,514. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu-664,587. Imidlalo yama-Olympics iyaqala kwele Japan namuhla lapho ezavulwa khona ngokusemthethweni emcimbini omkhulu ozaphuma kumabona kude emhlabeni jikelele emini. Imidlalo le iyayimele iqhutshwe nyakenye kodwa iyasidluliselwa phambili ngenxa ye-COVID-19. Kathesi iqhutshwa kuphela lanxa nje umkhuhlane lo ungakapheli. EleZimbabwe limelwa ngabenza imidlalo etshiyeneyo ababalisa ababhukutshayo uDonata Katayi, uPeter Wesler loPeter Purcell Gilpin. USkot Vincent odlala igolfu kanye lomgijimi uNgoni Makusha. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko kuTwitter efisela abadlali beZimbabwe laba inhlanhla. Uhulumende weLebhilitane usethese usomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwa Setagwirei izijeziso zenotho. kumbiko awethu leyizolo obona ngobudlelwano bePhilitane lamanye amazwe umnumzana Dominic Raab uthe bakubone kufanele ukuthi bafakele uTagwirei isijeziso ezizamvimba ukwethekelela kulelo lizwe kanye lokufaka imali yakhe emabhanga asePhilitane ngoba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. URaab uthe njalo amankampani alawulwa nguTagwirei kanye lalawo alobudlelwano laye lawo athintwa yilesi sijeziso. Wengeze wathi inkohlakalo eyenziwa nguTagwirei ibangela ukukhwela kwentengo yezinto. Kona athi kwenza uZulu weZimbabwe adle imbuya ngoluthi yena uTagwirei ekhomba ngophakathi. uTagwirei ngomnikazi wenkampani yeSakunda Holdings lamanye atshiyeneyo. Ngenyanga edluleyo inhlanganiso yaseMelika eVicentry yethule umbiko othi uTagwirei ukhanya esenza imisebenzi yokungethembeki. Asenelisanga ukukhuluma loTagwirei ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Sebuze isiphathamandla sebandla leMDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi balubona njani lolu daba.
iMDC ibicela uKhula Tagwirei abuye phambili kweportfolio yecommittee eyayiyenza ngokwecorruption in the Parliament of Zimbabwe okulezanu PF leMDC Alliance, but iBulletin ibone ngokwayo, which has nothing to do leMDC Alliance ukudifake lezo sijeziso, ngoba sesihlala sibona izanu PF isiyeqela zona lezi zinto isisithi here iMDC DC Alliance yiyo ethi ama sanctions or izijeziso zibuye eZimbabwe. So bemfuna ukuthi sibe clear khonapho.
Abezanu bathi izijeziso ezinje ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
Akulamanga adlula wona lawo. Sibona ama minister labantu abaconnected close to Zanu PF. Last week sabona omunye uthwa ngudeputy minister ukatesa ukuthiwa kayisuye owa importer iRolls Royce for 770,000 pounds. Singayicalculate yona leyo, I think iyafika kuma billion pond. So imali yona leyo siyabe lathi sesimangala ukuthi ivela ngapi uye iya ngapi.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla leMDC Alliance eMelika. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
iBhilitani le esiyethulele ubaba uTagwirei izijeziso zenotho ibe lamawandla kakhulu ekwenzeni into enjengayo naleyo, ngemva kokuthi kwakutholakala iripoti liyana eyayikhishwa ikhampani liyana e-America. Okukhona ukuthi udaba lolu lwayethulwa kwizakhi-ke njengakhonokho imele ilucungule udaba lolu. Akukacutshungulwa udaba lolu, yona iBhilitani sihlisethesa uTagwirei amacala ukuthi lokhu lalokhu. Sebehle bemgweba bengazange bekuhlijikisise bayinvestigate, sebehle bemthola engumuntu lecala. Angikholwa ukuthi bakwenza kuhle lokhu, ikakhulu nxa ukhangela ukuthi kanti vele ngobani laba abakwenzayo. iBhilitani yona angitsho ukuthi uTagwirei kalacala kulecala, kuza kuphuma ekutheni ngemva kokuxwayisiswa ku-Isaac nxa isithe yalungenela udaba lolu yaluxwayisisa yeza kwethula ukuthi umuntu lo ulecala kumbe kalacala. Kodwa nxa kusenziwa ngoBhilitani laba, sisuka sikubona ngani nje indlela zabo zasuku zonke zokulwisana lathi.
Ukhulume ngenhlanganiso yeMelika eyethula ugwalo isithi uTagwirei ukhanya engumuntu okhohlakeleyo, yathi njalo kumele acutshungulwe kwenziwe uphenyo. Kodwa abantu abaningi bakhala ngokuthi kalukenziwa lolo phenyo.
Ngiyakunanzelela ukuthi bajahile kakhulu abantu Nkomo ukuthi ikampani le America yathi sethule iriport yayo le yokuthi wabutagwile utholakala lemsebenzi engcolileyo batsho njalo xa bekukhuluma. Kodwa ke phela thina silogatsha lotho olukhangelayo into zenkohlakalo lezi eyo lezak oluyilo olungasikhiphela sibili kuhle lulandelele izinto zenu ezivalwayo. Singathi ukuthi ubani lobani uyavikelwa, kodwa kuyikuthi sibili ngeqiniso kumele umuntu kuthiwa ulecala akucubungulisiswe kufumaniseke ukuthi nxa yelecala ulecala. Kodwa kungathiwa umuntu ulecala nje for the sake of ukuthi ngokuthi lo lobudlelwana nezanu PF kumbe ukuzanu PF kumbe ukuthi ukulaphuhlangothi.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF. Abe muli owalwa impi enkululeko ekuviyo lezipra njalo obe intatheli zindaba umnumzana Sokwa kubandlovu sebesole ukungaphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesizwe libandla lezanu PF. UNdlovu odabuka eDombodema ePlumtree ubekwe emalibeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Idale lezanu PF Politburo belilokhe lingakaphenduli isicelo sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe ayebekwa eNational Heroes Acre. Le yinto esolwe kakhulu lilunga lomdeni kaGwakuba umnumzana Bulukani Timothy Kumile Masola ekhuluma emngcwabeni izolo. Ngokubika kwephephandaba leChronicle, insolo le igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Aluba izanu ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe asiphile sosicoco ngabamphile bebelesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho. Kodwa siyananzelela vele ukuthi kulobugwelegwele obuthize kupheni lesi sicoco ekakhulu nxa umuntu ubuye kuhlangothi olwezaphu mbo lezipra ngenxa yokuthi kuyavela vele ukuthi ababusayo abezanu abakuthakazeleli ukubona abantu bezipra bephakanyiswa. Uzananzelela ukuthi lesikhathi kuvetwa amazipra amaningi avetwanga, so ababathanda abantu abavela kuzapho ababathanda abantu abavela kuzipra. Kodwa akula ngitsho le-doubt ukuthi ubaba uGwakuba bekumele asiphiwe leso sicoco. Imisebenzi yakhe iyakufakaza konke khonokho kusukela ngesikhathi kuliwe impi from 1961 ejoyini impi kuze kube namuhla ube ngumuntu ovele kukhanya ukuthi impilo yakhe wayinikela ekulweleni lizwe.
Kumele luphathwe njani udaba lokukhetha amaqhawe lolu ukuze umuntu wonke asuthiseke?
Akuthi ngiqale ngokusola amazaphu lamazipra akuzanu ayehluleke ukukhulumela indaba kababa uGwakuba ukuthi aphele sisicoco. Abantu abanjengabo oChinga Dube, oKembo Mohadi, Angelin Masuku, osithembiso Nyoni, oAbel Mazinyane, banengi phakathi khonaphana labo oLeve Mayihlome ngabantu abasebenza layo uGwakuba bayamazi. Bekumele phakathi kuzano bancenge bacele kumbe balwe ukuthi asiphiwe leso sicoco. Kungasenani behlulekile batshengisele ukuthi bangamagwala bangabantu abangelazibindi. Layo Obed Mpofu uyamazi uGwakuba basebenzela kakhulu ngesikhathi sempi. Kungasenani mina ngokubona kwami mende ubesefake i-board ekhangela ngamaqhawe esizwe, bengicabanga ukuthi bekungaba kuhle ukuthi leyo board ibe yiyo echoyo ukuthi umuntu nxa eliqhawe lesizwe bahluza indaba yakhe bamdikile. Kungabi into yezano nxa kungamaqhawe awokulwela impi yenkululeko akuhluzwe yizipra lezandla. I-command element zakhona lokhu ezikhona yizo ezikwaziyo ukuthi uzibani walo uzibani kalwanga.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zezanu PF. Sokusele umnyaka owodwa olenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli, amalunga ePhalamende kanye lamakhansila. phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende wamisa imbuthano yonke elabantu abedlula amashumi amahlanu. Lokho kusho ukuthi abazancintisa kulolu khetho okwamanje abenelisi ukwenza imihlangano yamarali lozulu bedinga usekelo. Bakhona abathi ukhetho lolu kumele ludluliselwe phambili. Kodwa ophatheke kwezombusazwe umnumzana Promise Mkhwanazi olilunga le-MDC Alliance utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi asikabikhona isidingo sokudlulisela lolu khetho phambili.
Uredi siyabubona ubufakazi bokuthi laba abakhokhela ilizwe bazama ukusebenzisa i-COVID ukuthi bavike indaba yokhetho olulumcenge oluyakhipha kanye nguye ofunwa ngabantu eZimbabwe. Lokhu sikubona endabeni yama-by-elections amele enziwe ukuthi kukhethwe abameli bephalamende laba abaxoshwa ngumonzura esebenza ndawonye lezanu bekhipha abameli bephalamende ababekhethwe ngaphansi kwenhlanganiso okhokhelwa ngumnumzana ubaba uNelson Chamisa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe? Ukhetho kumele lufuqelwe phambili na ukuze abantu benelise ukukhankasa?
Ngingathi mina kusese masinya mpijana ukuthi sibone ukuthi kumele lukhuqelwe phambili yini kumbe kwenziwe njani. Kodwa ngokubona kwami mina njengoba abantu kuthiwa bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela, ngithemba ukuthi ngesikhathi ukhetho solusiza iningi likazulu liyabe selihlatshiwe ukuthi i-excuse yokuthi ama-elections engenziwa kumbe enziwe ngezinye indlela ezingekho mgceke kuyabe kungasela.
Manje nxa sikhangele ukubana isikhathi esikhona sokusele iminyaka engaphansi kwemibili, akusoze na kwenza ukuthi abancintisayo bengatholi ithuba lokuthi bazithengise ebantwini, bathengise inhlelo zabo?
Abancintisayo ikakhulu laba abancintisa ngomongameli bayaziwa kakhulu elizweni leZimbabwe, lalokho abakumelayo uzulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi bamelane. Ikakhulu ke ubaba ophikisayo, ubaba uNelson Chamisa, abantu bayakwazi izifiso zakhe ngelizwe leZimbabwe. Okuyabe kuqakathekile kuphela ukuthi uhulumende alungise imithetho leyo evikela ukuthi ukhetho luhambe kuhle okumgceke. Imithetho enjengemithetho eyalisa abantu ukuthi baye kumarali eyenza ukuthi kube le bandla eliyi-1 elikhuluma kuma-television lakuma-radio, le minye imithetho ecindezela abanye ekuncintisaneni lokho.
Umnumzana Promise Mkhwanazi ngophatheke kwezombusazwe njalo ulilunga le-MDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi kulesizalwane seZimbabwe ebezibotshiwe kwele South Africa ezibalekele amapholisa zanyamalala ngesikhathi zisuswa kwelinye ijele eLimpopo ngolwesithathu. Abasolwa ngoJohn Fine, uDennis Hove loClifford Matonori, bona abetheswa amacala okubamba inkunzi. Inkundla yeZim Life yona ithi umnini bhizimusi wakobulawayo odumileyo uNkosazana Memory Ngwenya ubulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani lonke maZimbabwe amahle. Ngiyabingelela ngiqala ukungena ehlelweni. Igama lami nguBiza, uKing Biza, ngibuya eGolgotha, ngise South Africa ngokuhlala. Ekhaya ngibuya eCholocho. Ngiyalibingelela lonke. UChris Gande, Ntungamile Inkomo, sithandekile emhlanga, nawe Joseph njani? Nani lonke ngasaliqambanga. Ngithi hayi, aliqhubekeni uqhube umsebenzi omuhle liyenzayo, selithanda, silithanda kakhulu ngokusinika indaba zeqiniso, indaba ezenzakala elizweni lakithi. Nala ikachana ngubwe ngivele ngiti usisi usanda nyaira. Magala lengo kolo sisi sotala sikunikula. Kustudio 7 ngangeke saa pinda fane ngapande wako. Alright, mina indaba mi iga anje bagiti. Upita nlovu, ima ila nalo nsugu zonke. Nyakuluma njenga manje ngiti nsugu zonke siya kutande Zimbabwe. Uyathandeka mfano wasemzini. Uyinzalo ethandeka kakhulu eZimbabwe. Ibhola lakho lithuthukisile iZimbabwe kusiyami. Kodwa ngisengibuye ngiceke kancane ndlovini ngendaba zepolitiki. Epolitikini hayi angiboni kungumzamo omuhle kuyigood move leyo yenzile baba. Angiboni kuyigood move leyo yenzile ukuthi manje sofuna ukuthi uvotelwe kuyipresident. Bekungaba ngcono baba ukuthi ngubethu awungene kwelinye iqembu eliphikisayo wancedisa. Abantu bebezokulandela khona lapha kuleli qembu wancedisa wazama ukuvusa abantu bekhiphizana uPF. Hayi le ndaba yokuthi manje usufunele kwakho wedwa Ndlovini hayi ngiboni kungumbono omuhle wena. Awuthi ngibe mfitshane hayi ngiyabonga.
Yebo Studio 7 linjani bantu? Hayi kune siyaphila siyabonga kakhulu indaba elisinika zona imihla ngemihla. Qhubekani ninjalo bantwana benhlabathi. Kodwa kule nto engani kanye ngiphathi kahle ngani bantu beStudio 7. Kanti lihlala livuzana labo basivayo labo sivuma khona buli kuhambisa njani. Ndibiza abantu banye suku zonke abanye kabakho yini. Ngoba hayi labo bantu beni labo kabakhulumi kuhle bacaphula abanye abantu. Ngibona ukuthi mali waphumuza libe lifaka abanye lawo sibeze ukuthi lawo bayimbono omunye sesidile ngombono wabo sivayo labo vusango suku zonke suku zonke hayi ake libaphumuze lidinga abanye.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGift Sonduku foka Ndlovu laphana ePlumtree down yakugamba. Basakazi bengicela ukuthi mangabe ubaba lwana okuthiwa umnanga kwelalele eke zama ehlonipha abantu. Ube zama ukuthini uma isithi etshele iSouth Africa ngepeace. Ube zama ukuthini vele uma ikhuluma ngopeace ngoba yena ipeace vele into angayaziyo. Ngoba since 1980 yena ebulala abantu ngeground. So uma ikhuluma ngepeace uzamani. Ngoba lapha siyabona amasosha aphumile but amasosha awadli la muntu. Amasosha vele lapha kusi-enemy yabantu njengakuye ngalo ukuthi amasosha abulala abantu. So kazame ezinuka amakhwapha ehloniphe abantu, ehloniphe nomhlaba. Engakhuluma into angayaziyo iminyango. Ngoba isithi khona akube nepeace eSouth Africa yena into angayaziyo uzamani. Sibese sibuya sikhuluma laphana la kubantu bezana. Ukuthi sizwile besithi abasebenza kuhulumeni sebenza ama-days. Oro sozasebenza i-10% abanye behlala ekhaya bezama ukuthi bevekele umkhuhlane we-COVID. Umkhuhlane we-COVID utholakala laphana kuzupha. Noma kungathiwa kusebenze abasebenza abayi-5%. Kodwa uma betshayisa besiya amakhaya bazawuthola umkhuhlane kuzupho. Akabisele amatekisi agcwale ezitaradeni abantu bebe ne-choice sokuthi bezikhethe ukuthi bafuna uhamba ngani. Eyekele into yakhe le umnangakho. Hayi, ngicabanga ukuthi next election umuntu vele uma engena ekhethweni avote ngokuhlakanipha. Bese ngisithi kuliya indoda engu-Peter Ndlovu, hayi siyamyamukela kwipolitiki. Maybe ngafana lo-George Weah ebusizwe njengoba la wayedlala ibhora u-George Weah kodwa wagcina engu-president. Laba bathi u-Peter akufanelanga angene loba ngu-president. Hayi, isiz democratic right ukuthi evule i-political party. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7, igaba lami ngumana Mpati nilapha edorobheni le-Victoria Falls. Ngifuna ukuphawula ngendaba le ezanu PF yokuthi ibuthanisa abantu nesikhathi ilizwe libhujiswa yi-corona. Bantu bakithi lingazahamba emhlanganweni ezanu PF. Lingazaya ngoba lapho lizobulawa yi-corona, lizothatha umkhuhlane we-corona. Iziphathamandla kakhulu zona ezezanu PF yizo ezigcwele i-corona, zifika lapho zizohlanyela i-corona emakhaya. Futhi emakhaya ngapha izibhedlela zikho, lizobhujiswa umkhuhlane we-corona bakithi. Lingazaya. Ukhombe mangathi uyeza lapho bathi uyeza emakhaya lapho upota ngelizwe lonke ezama ukuthi ezoliyenga lapho ekhuluma amanga vele bajwayele ukukhuluma amanga ngoba khona manje sibhakene nama-election aseduzane nawo sebefuna ukuzokhuluma amanga ngo-2018 makhuluma amanga ukuthi bazavula imisebenzi ingaphi kuze kube namhlanje ayikho sebeqalisa futhi ukuthi bezositshela amanga futhi bengakayivula imisebenzi abasithembisana ngo-2018 bantu bakithi asivulele amehlo sivule ingqondo sonke singazayo emhlanganweni ezanu-PF futhi uma sisiya kuma-election kungazaba nomuntu oyedwa nje uzayivotela izanu PF. Uma sevotela izanu PF uvotela ukufa, uvotela indlala, uvotela ukuhlupheka, uvotela yonke into embi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kozivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi unkosikazi Jill Biden ongumkakhe kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden ufike kwele Japan izolo elanda imidlalo yama-Olympics yona eqala namuhla. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso yeWorld Health Organization isikhuthaze amazwe yase-Afrika ukuthi ahlabe abantu bawo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngokuphangisa. Singene kudaba lweMelika. Usomlomo wedale lePhalamende ele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi kasoze avumele abebandla eliphikisayo elama Republicans bevimba ikomiti aseyibumbile ezaphenya udaba lodlakela olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump eCongress mhlaka 6 ngozibandlela. UPelosi wethule amazwi la izolo kulandela ukufuthelana phakathi kwebandla lakhe lama-Democrats lelama-Republicans. Ukudonselana lokhu kudlondlobale ngemva kokuba uPelosi eyale ukwamukela amalunga eCongress amabili awebandla lama-Republicans abalisa umnumzana Jim Jordan kanye lomnumzana Jim Banks ukuthi babe yingxenye yale komiti esithi ababili laba bazayiswelisa isithunzi. Lokhu kwenze ama-Republicans akhipha wonke amalunga ayo amahlano abemele angene kule komiti esithi nxa ama-Democrats engafuni ababili laba ama-Republicans kasoze aphatheke kulolu phenyo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Umsebenzi wokuphenya ngalokho okwenzakala ngo-6 January 2021 lapho abathile abasekela uTrump bangena eCapitol Building awusoze ube ngumsebenzi olula ngokuba uTrump usesekhona isithunzi sakhe lokho sibonakala kafuna ukuthi kuphenyisiswe khona lokho. Ngakho ke uyesabeka kakhulu ama-Republicans asamesaba usese isithixo esikhulu okungelula ukuthi basishaye indiva nje. Ngakho ke ukudonselana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kuzaqhubeka kungakhathalekile ukuthi kwenziwani ngokuba nje ngaphandle kuka-Trump iMelika siyaba le-division lokwehlukana phakathi okukhulu phakathi kwama-Democrats lama-Republicans. Kulutshwana sebevumelana ngakho nje izinto zonke bayadonselana ngazo lalezo wawukhangelela ukuthi kakufanelanga badonselane ngazo selana ngazo. Ngakho ke lo msebenzi asoze ube lula lakancane kakumangalisi khona lokho esikubona sekusenzakala.
Ubona iqiniso lonke liphuma yini phezu kodlakela lolu nxa sikhangela ukungezwani ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Akulula ukuthi iqiniso liphume umsebenzi wenziwe nxa abantu bengabambananga. Kudingeka lokho okuthiwa yi-bipartisanship nxa useMelika ukuba ama-political party ongu-2 i-Republican party le-Democratic party zibambisane kulo msebenzi ngokuba kuyabe kukhona enye iphathi ekwaziyo le enye ekwaziyo. Kanti ke futhi nxa ngabe usuphenyisisile ngento ethile ngesehlakalo esinjengasona lesi udinga lokho okuthiwa yi-legitimacy ukwamukeleka kwemphumela yokuphenya. Ukuze yamukeleke leyo mphumela kubo bonke ama-Democrats lama-Republicans kuyadingeka ukuthi babambisane ekuphenyeni lokho ukuze bonke nhlangothi zonke kunye laba-independent bakwamukele lokho okuphume ophenyweni.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ku ukhuphe abantu abangamachumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo. Ele Pilitane selethe se usomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa uMnumzana Kudakwashe Tagwireyi izijeziso zenotho. Imuli yowalwa impi yenkululeko uMnumzana Sogwa kubaNdlovu isola ibandla lezano PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.